lingani tshona njani izulukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana sihlaziya ke umumo wezombusazwe phambilini kokhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana.
Yebo babo Gandhi, ngiyabingelela.
Ungasitshela ke ngamafitshane ukuthi ubona njani isimo sezombusazwe.
Okwenzakalayo laphana ubona nje izinto zihlokoma zisenza nje. Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa ngumnangagwa. Besesaba ukunqotshwa, besesaba ukukhulelwa ngamabandla aphikisayo. Bekhulelwe la ngumphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusa kabi okhona kuleliya. Kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia esokunqoba kuka Hakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo lakho kuthelele uvalo kwafaka uqhuqho kwafaka ukwesaba kwalabo ababusayo kweZimbabwe. Olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngobuningi kwabanzima lokuthi baphike kwabanzima lokuthi bale kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhetho kwasokufaka uqhuqho kwasokufaka ukwesaba lokwethuka okuningi ebandleni elibusayo laseZimbabwe. Libusa linjalo libusa ngobugwelegwele ngobumenemene lobuqili.
Ngokubona kwakho ibandla leZANU PF linakho na ukunqoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamabandla aphikisayo?
Ukhetho luzayo alusoze lufane lezinye inketho ezedlule. Ugwalo olukhitshwe ngisifundiswa uJonathan Moyo uExcelgate lukhuphe konke okuzimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kweZimbabwe. Lokuthi abalutshontshayo ukhetho ngobani, balutshontsha kanjani, abejoko izek bencedisana lamasotsha lamapholisa lama-CIO lawa amabandla eZANU PF abaphethe izintambo khona ngalo ukuchazela uJonathan. Ngakho bangeke baphinde baluntshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi, ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza laphana imfihlo zonke ukuthi lutshontshwa njani ukhetho. Lokhana sokwenza impilo ibe nzima, lokwenzakala kwezinto kube nzima kubo, ngoba bengeke baluntshontshe ukhetho ngendlela akade bevele beluntshontsha ngayo.
Esigabeni seMandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo? Ubona ungani ibandla leZaphu kumbe eleMthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lalapha ya?
Sikhuluma ngohlangothi lweMathebeleleni. Umuntu ekhuluma nge-MRP akhulume la ngaye uZaphu. Kuyasinda ke kuyehlela njalo kuzano, ngoba lamabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu, kokubandlululwa kwe-Midlands leMathebeleland, labantu bomthwakazi bengabe esiNdebeleni, bengabe esikhalangeni, bengabe esitongeni, bengabe esinambiyeni, lezinye inhlobonhlobo ezitholakala kuleziyazigaba. Baphakamisa inhlupho zabo, baphakamisa indubeko zabo, bayalwa bayaphambili. Njalo ungakhangela bayabe buthelela abantu ngobunengi, kungezelela uhlupho ke kungezelela ukwesaba kungezelela uqhuqho kuzana uPF lomphathi wayo. Yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu, bazame lokhu lalokhu yana kulokwesaba. Kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele iZANU PF, amkhulele umnangagwa kakhulu kakhulu kulokunengi okwenzakalayo phakathi kwa iZANU PF, okulilitshe elisindayo kuyumnangagwa la iZANU PF, ngoba ama-factions asevukile njalo. Bakhona abakhulu kuZANU PF njengoba besitshela be-Newsworks asebesithi umnangagwa akakho legitimate, kakho credible, njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023. Loba nje ama-province em-endosa emxhasa, ikhona impikiswano engaphakathi. Ngakho ke kusindwa longathwele kuZANU PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023. Yikho ubona nje bezama lokhu lalokhu, kuthiwa kuzagujwa ingcwaba likaMgabe ayebekwe Heroes Acre, kuthiwa abanye bathenga izicathulo bathi izipho zikapresident, kanti bafake imithi bafuna ukumthathela amandla. Konke lokhu kana kuyimihlola ebonakalisa ukuthi bayefana.
Hello ke bekungumnumzana Dinizulu Maqhaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilalo.